Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazi mashumi mabili lanhlanu ngozibandlela 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
uza engaphethe lutho kodwa ephethe umhlabathi ukwakha izindlu ukuthi phela izisebenzi zabo zonke zibe ngumasitanda zibe namastendi ezinye
Izisebenzi zikahulumende namhla zale ukwamukela izitanda endaweni yokuzibhadala amabhonasi azo anyakenye zisithi zifuna imali.
Ngaqalisa thailana izimali labomama emakyapa. Then ngithe sengibona sengilokuyimadlanyana ongani ukuthetha then ngavula i-tuck shop. Kutaptop le engivulile ngincedisa ukufundisa abantwana kodwa ngafundisa abama abantwana baqeda iform 4 then kulaba kasisi
abesifazana emguza baqhuba inhlelo zokuziphilisa bencediswa inhlanganiso ye Hope for a Child in Christ isebenzelana le Oxfam. Uhulumende wele South Africa uthi kulabantu ababhala amanga ebulenjini be-internet besethusela abavela kwamanye amazwe ngokuthi kuza kuba lodlame oluqondiswe kwabo kuza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende namhla zale ukwamukela izitanda endaweni yokuzibhadala amabhonasi azo anyakenye zisithi zifuna ukuhlawulwa ngemali. Lokho kuphume emhlanganweni phakathi kwabaphalintambo bakahulumende abagoqela ubona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa lo bona ngezisebenzi zikahulumende unkosikazi Priska Mupfumira. Abaphathintambo bakahulumende laba batshele abamela izisebenzi ukuthi uhulumende kala mali kungakho esedinga ukubahlawula ngezitanda zokwakhela izindlu. Baphume njalo lamanye amacebo okubhadala amabhonasi kodwa izisebenzi zikwalile konke lokhu zisithi zifuna ukuhlawulwa ngemali. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso emela ababalisi izimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende ke uthi yena nxa esiza lapha uza engaphethe lutho kodwa ephethe umhlabathi wokwakha izindlu ukuthi phela izisebenzi zakhe zonke zibe ngumastanda zibe lamastendi ezindlu izisebenzi zisiza zakwana lokho lathi zona kazifoni zamukela amastanda njengomhlawulo yebhonasi ngoba lazo lapho ezikhona zithwele izikwelede lapho ezikhona zifuna imali yokuthi zihlawulele abantu abazo ezikolweni. Omunye umbono adeze la uhulumende ngokuthi aluba kungenzeka unani-ke ukuthi athi yena abe lesikwelede kuzisebenzi asebumbe lesi sikwelede njengomhlawulo yebond athathe-ke leyo mali ayiphosela eziphaleni ezokuzalisa imali ukuze imali leyo ibe yimali egqoke umsebenzi. Kodwa-ke uhulumende nxa ke kusho lokho ubethena ufuna kwenza phecelezi ngesilungu i-investment veg ezakuthi imali le ebhonasi ikhathele khona. Yindlela yezisebenzi zezinasozo ziyithole imali ezandleni kodwa-ke ziyabethe ngokuthi mabhizinisi nakho-ke kubolekiswa imali kuhulumende. Lokho lakho izisebenzi zikulahlele kathami. Okwesithathu uhulumende tena kungaba nani ukuthi alethe ingxenye yale imali yebhonasi ayilethe iyimali kodwa phela abhadale izisebenzi zakhe ngemva kwesikhathi zehlukene njalo bekuthi phecelezi. Ngenye indlela uhulumende kethe i-50% le angayiletha kodwa kakakwazi ukuthi kungaba nini. Lokho lakho izisebenzi zikwanile nkomo.
Lina njengezisebenzi kahle kahle lifuna uhulumende enze njani?
Uhulumende ngahlawula imali yebhonasi angaza ke asuke athena sekumele abhadale athi singamnikelayo le mali. Kumele ayihlawule yikho obesibophela khona. Kanti kumthethi isikhathi eside kangaka ukuthi azele iqiniso njani. Yinto umuntu ngawuthe washwayibeka umnyaka ungakaguqwa odlulileyo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi izimtha sixoxela eseHarare. Benza izimanga abesifazana emguza ngenhlelo zokuziphilisa phansi komanyano we-self-help group osungulwe ngomnyaka ka-2014. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane laba abangamaqembu amathathu bebecula bejabulela intuthuko esibe khona empilweni zabo. Abayiveze ekusungulweni komhlangano owenzelwe e-Adabalo Estate eMguza bethi baqhuba inhlelo zokuchayelana imali abayikweledayo bona ukuqhuba amabhizimusi amancane njalo sebele mpahla yabo asebayithenga ngali mali selokhu baqalayo ngomnyaka ka-2014. Bakhona asebathenga imbuzi, abanye bakha imizi yabo emihle kanye lezambuzi ngenzuzo evelela kulolu hlelo. Unkosazana Thulekile Gwebu uleminyaka engamachumi amane yokuzalwa elengane ezimbili njalo elilunga lelinye lalamaqembu elithiwa yisibambene.
Ngoba benhlangana lokuswela izinto kwesinye isikhathi ke ngiswelisa udendlini ntinga omakhelwane. Abanye ngithole ukuthi kala ngengiswele impuphu silale singadlanga labantwana. Kodwa ngithe sengibona sengene kulinhlanganiso hayi ngibona ngani impilo yami isithuthukile.
Unkosikazi Sylvia Moyo wasemakwati kuvillage 4 lilunga leqembu elithiwa kwayedza ebona ngezoqoqwa kwenhlelo ucommunity facilitator kuward 8 emguza.
Ngingakabuyile kwamaclub empilo yami ibiphansi ngoba bengingakwanisa ukuthi ngizenzele ngiphilise imuli yami ngiziphilise mina le muli yami njalo impilo yami ibingahambi kahle ngoba abantu abami isikhathi esiningi bebengatholi imfanelo zabo njengabantwana. Ngiswele ukuthi vele nzayenzana.
Unkosikazi Sibongile Mbanje ngobona ngezokuqhutshwa kwenhlelo uproject officer enhlanganisweni ye-Hawkick esebenzelana labe Oxfam.
I-Wardley ayila ama-services amaningi lokhu yi-primary okukodwa kula sibhedlela. So omama abaningi balendingeko eziningi. Ngiyinwa ukuthi kona khona ama services anjalo ikakhula phathelene nempila kahle kakula lokuthi nje omama vele abahlezi lapha abaningi bakhona yilabana abaku very low income bracket so sakubona kungcono ukuthi khona sibathuthukise ngohlelo lonalolo oluzabanika imali and then lwenelisa ukuthi khona bazenzele izinto eziningi. So nqabe ngayenza amabhizimusi abaningi bakhona sebesitshela ukuthi khona amabhizimusi sebanika izimali ezinkanye $20 a month up to $150 yi-range yakhona.
Abe-Hawkick bathi asengamachumi amabili lantathu amaqembu alolu hlobo asebawasungula emguza. Linye ngalinye lisiba lamalunga asukela kuchumi lanhlanu kusiya kwangamachumi amabili. Ndawonye abe-Hawkick bethi basebenza lamaqembu abesifazane laba angamachumi amathathu lanhlanu. Injabulo yabesifazane laba ibizwakala la kungoma zabo abazihlabela sikhathi sonke lapho behlangana ukuzatshayelana imali.
Yeah.
Ngimele iStudio 7 ngisemguza ngingumevis kama.
Izihambi ezingena kweli Botswana zisebenzisa umngcele weRamakhwebana zikhala ngokuma okwesikhathi eside zifolele zimelele ukudindelwa amapasipoti lanxa kwezinye insuku kuyabe kungelabantu abaningi. Zithi izisebenzi kucelele Botswana azilamusa. Kubika uMartin Ngwenya.
Ukungena eBotswana ngomncelo weRamakhwebana ikakhulu kuzethekeli ezivela eZimbabwe uhlasimulisa umzimba. Izethekeli ngemva kokuthola usizo ngesiphangiphangi ucelele eZimbabwe ePlumtree zithola sezichaye amalembu ngaphansi kwezihlahla ucelele eBotswana eRamakhwebana. Lokhu ngoba izikhathi eziningi uthola la indwendwele izindwendwe emncelweni weRamakhwebana izihambi zikhonona ukuthi abeBotswana balesidensi bebanceda engathi kabafuni. Unkosazana Irene Khumalo usekubone kaningi lokhu njalo uthi kuyadanisa okwenzakala eRamakhwebana.
Indlela okuphathwa ngayo abantu kuyadanisa ngenxa yokuthi ilanga liyabe litshisa. Kwesinye isikhathi kungala ndawo zokuziphumuza lamanzi okunatha, ikakhulu nxa umuntu ehamba labantwana abancane kuba nzima ukuqeda isikhathi ulindele isevisi.
Umnumzana Thamsanqa Nare yena uthi lokhu akutshengisi ukuthi iBotswana yamukela kuhle izivakatshi.
Izisebenzi zebhoda kwele Botswana abasamukeli kuhle. Ungakhangela kwesinye isikhathi uyabe ungumuntu obuye ufuna ukuzokwenza okwenzayo edolobheni leFrancis Town ubuyele ekhaya, kodwa uzafica ukuthi suthethe isikhathi esiningi owedlulisileyo eboda. Kungakho uzagcina usufoseka ukuthi ulale eFrancis Town kumele usebenzise imali eningi.
I-500,000 ezingena eBotswana zivela eZimbabwe iminyaka yonke. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kwele Botswana. Unkosikazi Sihle Maphosa yena uthi njengabantu abadala bama beze bekhathale kungelwa abanakekelayo. Uthi noma nje kungakhulunywa ukukhanya izisebenzi zeBotswana zidinwa liningi elithululeka livela eZimbabwe.
Ebhoda simasime thina abadala abasizweli sekungathi bazonda ukuthi singena sibaningi. Kodwa sizebachiyela imali.
AbeZimbabwe bathwele nzima eBotswana bencitshwa amalanga amaningi okuvakasha njalo bebonakala njengabantu abazodala amacala. Kodwa noma kunjalo weRamakhwebana iqhubeka isiphithiphithi kulezi thekele ezidlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu. I-500,000 ezingena eBotswana zivela eZimbabwe iminyaka yonke. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Live Talk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum namhla sixoxa ngodaba lwamaphepha okuhlala kwele South Africa ama special permits. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kubikwa sokufe abantu abangamachumi amabili njalo kwalimala abangamachumi amahlanu ekuhlaselweni kwenye ihotela esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje ekuseni. Abanakanelwa ukuthi ngabahlamuki besiMoslem abedlulisa amalawulo yibo abathiye ibhomba emoteni ladubuka phandle kweDaya Hotel. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump seqalisile amalungiselelo okwakha umduli emngceleni lelizwe leMexico kanye lokuphuma lemigoqo evimba abokuza ukungena eMelika kalula. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 21 Ncwabakazi 2013 uhulumende weSyria uhlasele izigaba ezazikhokhelwa ngabahlamuki eDamascus ngezikhali ezilechefu ama-chemical weapons. Wabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu. Lokhu kwacunula abantu abaningi emhlabeni jikelele, okwenza uhulumende weSyria waveza zonke izikhali zakhe ayezisebenzisa ichefu, njalo wavuma ukuba yingxenye yomanyano okankasela ukungasetshenziswa kwezikhali ezinje owe-Chemical Weapons Convention. Lanxa ukuhlaselwa kwelelokitshi leJikita eDamascus lokhu kwabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu, akula ngitsho lo yedwa owabangela lesi sehlakalo owabotshwayo kumbe owathonisiswayo wamiswa phambi komthethwandaba. Ugatsha lwe-United Nations Security Council lwabumba iqula lokucwayisisa lolu daba lezinye izehlakalo zokusetshenziswa kwezikali ezilechefu nguhulumende weSyria empini yakhe labahlamuki. Iqula leli lethula impumela yalo nyakinye lisithi ngempela eleSyria lasebenzisa izikhali lezi kaninginengi phakathi kuka-2014 lo-2015. Ngalesi sizathu uhulumende weMelika sethese eleSyria ezinye njalo izijeziso. IMelika yazise ngezijeziso lezi mhlaka 12 ulinyanga njalo ziqondane leziphathamandla zikahulumende weSyria ezilishumi lasiyakalolunye ezibikwa zilesandla ekusetshenzisweni kwezikhali lezi ezilechefu. Phansi kwezijeziso lezi iziphathamandla lezi zibanjelwe imali yazo ezisemabhanga afinyelelwa nguhulumende weMelika kanye lempahla yazo.
Lawa bekungamazwi kahulumende weMelika. Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Malusi Gigaba uthi kulabantu ababhala amanga ebulenjini be-internet besethusela abavela kwamanye amazwe ngokuthi kuza kuba lodlame oluqondiswe kwabo kuza. UGigaba uthi abazabanjwa besenza lokho bazabotshwa bejeziswe kalukhuni. Amazwi akhe alandela imbiko ethi kubulewe abavela kwamanye amazwe yizizalwane zakwele South Africa. UGigaba uthi injongo yokwethusela abantu yikwenzela ukuthi babuyele ekhaya bayevota. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. UMnumzana Nqabutho Nicholas Mabena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Into ekhona yikuthi selokho uminister wakhulumayo ukuthi usazidla ingqondo ngodaba lwezalwane zaZimbabwe ezithwele ama-permit lasithi ngama-special permit. Kawukho okunye osekuphumile okutsha. Kodwa udaba lwe-90 days vele isizalwane saseZimbabwe esingena kwele South Africa siyathiwa i-90 days. Indaba yavele yaqala kubo-2010. Kodwa i-90 days le umuntu lelungelo le-90 days umnyaka wonke. Okusuka kungasazi abantu mhlawumbe abangakuzwisisi khona ukuthi nxa ungena eborder bakunika mhlawumbe i-7 days kumbe bakunika i-2 weeks. Kusiya ngokuthi ulandane South Africa. Ngoba bengakuniki 90 days yakho, i-90 days leyana ingaphela, kawusatholi futhi awusatholi ezinye insuku. Ngikubeke kanti ukuthi kube lula ukuthi ungangena njengoba kungu-January khathesi, kuphi 90 days ziphele end of March. Kutsho ukuthi ngo-April now uhlale wayiqeda 90 days leyana awungeke usabuye.
Izizalwane ze-South Africa zizatshengisela zisithi zona kazifuna bokuza kuhamba njani la?
Kusho ukuthi kulembiko emnengi yangkhona engasiqiniso esibona iborder ebulenjini ikakhulu kubo WhatsApp la ku Facebook lapho kuthiwa khona abantu bazajengisela. Lokho kasika ukuthola kusiba leqiniso sithola nje ama messages angaqondanga. Kodwa ke esikeza ukuthola ngani kuyabambeka yikuthi kuzabe kule match ehlanganiswa ngabahlala elokitshini okuthiwa yiMamelodi ePretoria abathi bona imisebenzi ithathwa ngabantu abavela ngaphandle bafuna ukuba le match yamhlaka 24 besithi bona abantu ababika kule eZimbabwe lakwamanye amazwe bengaphiwa ama asylum documents ngoba bathi bona kabulazinzi kulawo mazwe yikho kubambekayo esikwazini.
Umnumzana Nqabuto Nicholas Mabena isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ungumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ingcwethi zamakolishi amayunivesithi ezidabuka kwele United Kingdom zikhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe zisiyahlangana lezizalwane zakulelo lizwe ezifuna ukuyafunda kwele Bhilithani. Mhlaka-4 ngenyanga ezayo kuzaba lo mkhosi wokuhlanganisa abamele inhlanganiso zezifundi ezifana le-World Students Advisors, UK Consortium for Africa lengcwethi kwezemfundo emakolishini ambalwa agoqela iCardiff Metropolitan University lezizalwane zeZimbabwe ezilesifiso sokuyafunda kwele Bhilithane ozakwenzelwa edolobheni lakoBulawayo. UMike Wobe weStudio 7 wenelise ukuxoxa lonkosikazi Annette Ncube osebenzela inhlanganiso ye-UK Consortium for Africa wachasisa kabanzi ngalo luhlelo.
Mhlaka 4 February sisebulawayo kufikela ngo-2 emini kufika ngo-6 ntambama and kungena mahala. Sizabe sikhuluma ngendaba ye-university yethu ukuthi senza njani ukuthi abantwana bathole i-scholarship and kuhanjiswa njani ukuthi benze njani ukuze bekwanise uku-applya for ama-scholarship ethu.
Yini indima yalo mcimbi owe-UK Higher Education Fair?
UK University Consortium for Africa kungama group of ama-universities abazinikela nje ukusupporta abantwana besolo ababefuna ukuyafunda kubo-UK.
Masibuyele siyoxoxisana ngalo mhlangano wenu owe-World Student Advisors. Awungitsheleke nkosikazi, isizalwane saseZimbabwe esifuna ukufunda kwele United Kingdom sizobe sibhekane lenkinga enjani ukuze athole lamaphepha?
Nxa ungesizalwane salapha eZimbabwe ufuna ukuyafunda e-UK, siyancedisa ukuthi uthole i-visa yakho nokuku-applyela ukuncedisa ukubhala incwadi zakho nokuku-advisa ngokuthi i-scholarship yakhona uhanjiswa njani.
Kodwa ozobe ekhokha le mali ngubani?
Obhadala imali kuyancediswana nje, it's for free ukuncedisa ukuwenza amavisa akho nokulungisela i-scholarship advice yakho.
Lo mhlangano wenu uyasiza laba abangelayo imali kodwa basafuna ukuyofunda phesheya na?
Siyancedisa ngakhona kusabe sikwanisa ukukuncedisa ngakho.
Ungachasisa kabanzi?
Abangelayo imali yokubhadala ibuya ngekuthi bona abefuna ukuya kuyiphi university, njalo siyakwanisa ukuthi ekwanisa unxa ele mali ingxenye yemali uyakwanisa ukubhadala ingxenye yabelayo.
Laba abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalo mcimbi njalo umhlangano wenu banganithinta kanjani?
Okay, abafuna ukuzwa ngezikolo zethu lezi bayasinta inokunombolo ethi 0772-765-332. Babe khuluma lo Michelle Mthatha.
Unkosikazi Annette Ncube usebenzela inhlanganiso ye-UK Consortium for Africa obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezemidlalo lamhlanje, intshantshi yomdlalo wokuntshenza uKirsty Coventry uthi uyathokoza kakhulu ngenhlelo zokuthuthukisa lomdlalo eziqhutshwa elizweni. Kubika uJoseph Ntshantshi.
UKirsty Coventry ube ngumhlonitshwa emkhosini wokuvula okusemthethweni ibhukutsho elitsha eliyakhiwe esikolo sePetra High School lesisedolobheni lakoBulawayo ensukwini ezisanda kwedlula. Ekhuluma labafundi kanye lezethekeli ebezimenywe kulomkhosi, uCoventry uthe ukusebenzelana okube khona phakathi kwabazali lesikolo sePetra kumupha idlabuzane lokwala yelokhu ekwele Zimbabwe.
It just shows the community strength and when people come together for a common goal and for common good, and that good is only going to encourage our youth and our kids and make an impact.
Ngangibona izehlakalo ezinjengalezi kwenza ngisuthiseke lami ngesinqumo esasithathayo lomkami sokuba siphenduke ekhaya ngoba kuyatshengisa ukuthi hayi kulabantu abazimiseleyo ukuthi umphakathi wethu thuthuke.
Isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleni Swimming Board uNokuthula Cyprianos uthi ukuba khona kwebhukutsho lePetra kukhomba ingqubela phambili yemdlalweni wokuntsheza.
Hayi, thina njengeswimming yeMathebeleni siyathokoza idevelopment esenziwe iPetra. Ngoba siyazi ukuthi masinamaphulo amaningi, abantwana bethu abaningi bayayenelisa ukuthi babele access kumaphulo ukuthi baswime batrain.
Umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni kaKhilikithi uHeath Streak ube ingxenye yabamenywe kulomkhosi wokuvula ibhukutsho lesikolo sePetra, njalo indodana yakhe uHarry ngomunye wabantwana abancintisane lokesti ekupheleni komkhosi wokulivula okusemthethweni.
Benzovukela umfana mebhukutsha ufunda ePetra Primary, so namhla bekulilanga labo ukuthi bencintane lokesti Coventry. I think into enkulu ukuthi athole ithube lokuthi abhukutshe lokesti Coventry okeathatha ama-gold medals kuma-Olympic Games.
UKSD Coventry nguye umdlali ophuma kuzwekazi lase-Afrika ophethe imendulo eziningi yazithwele kwimidlalo ye-Olympics. Lo mdlali uthole imendulo eziyisikhombisa ngemva kokuphatheka kwimidlalo yembalwa eyama-Olympics. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingujoseph Njanji.
Ja, uzinja ziyamloma eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje sithi yena singamandebele. Kwaneleke mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamile inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.